VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 27 Mpandula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
EZimbabwe livulekile kwabafuna ukwenza amabhizimusi.
Uzulu weZimbabwe wamukele amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni weUnited Nations General Assembly izolo ngembono ehlukeneyo. Abo msakazo VOA Studio 7 bemanyene labe Media Center eHarare baqoxe umhlangano wokuxoxisana lokuhlaziya inkulumo kaMongameli Emmerson Mnangagwa ayethule emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi isikhundla somkhokheli webandla eliphikisayo esifuna ukusungulwa nguhulumende kasifuni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu weZimbabwe wamukele amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganeni weUnited Nations General Assembly izolo ngembono ehlukeneyo. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo.
UMnangagwa ucodoze izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilitane esithi kazikho emthethweni ngakho kumele zesulwe. Abanengi bebethiye indlebe befuna ukuzwa ukuthi uMnangagwa uzaxila kundikimba ezazivame ukuhlatshelwa ngomnumzana Robert Mugabe yini kumbe uzahamba ngolwakhe unyawo njengomholi weZimbabwe omutsha. Kodwa iningi lithi umbiko wakhe ubuzifananela lokaMgabe. Emizameni yokuhuga abatshali bezimali, uMnangagwa utshele umhlangano lo ukuthi iZimbabwe ivulekile kubo bonke abafuna ukudlelana layo kwezamabhizimusi.
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
EZimbabwe livulekile kwabafuna ukwenza amabhizimusi. Ngikhuluma nje siphakathi kokuthatha amanyathelo okuguqula ezenotho lezombusazwe ukuze umumo uvumele ukuthuthuka komnotho. Sesithethe amanyathelo aqinisa ugatsha lwezokulima.
Ekhuluma ngodaba lwentuthuko, uthe maningi amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe okuthuthukisa uZulu kanye lokuvuselela umnotho, kodwa uthe inhlelo lezi zenqatshelwa izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe.
We have also extended support to grow the livestock, fisheries and wildlife sectors.
Sasiqinise ingatsha ezifana lolokufuya inkomo kanye nenhlanzi. Sithekqiniso lokuthi amanyathelo la azakwenza eZimbabwe lingene esibayeni samazwe aphumeleleyo kwezenotho. Lolu ngolunye lwenhlelo esisiphumelazo emzameni yokuthuthukisa umnotho wethu nanxa kulezi jeziso ezetheswa ilizwe lethu ngaphandle komthetho. Sithi mazesulwe lezi jeziso.
Njengomgabe, uMnangagwa uphinde waphatha njalo udaba lokuthathelwa kwabalimi abamhlophe amapulazi nguhulumende esithi akusabuyelwa emuva kulokhu. Uthembise inkokheli yamazwe omhlaba ebisemhlanganweni lo ukuthi uzaqhubeka eqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Wengeze wathi ulusizi ngodlakela olwalandela ukhetho lapho okwabulawa khona abantu abayisithupha libutho.
We shall continue to entrench constitutionalism, democratic traditions and norms, peace, unity, and harmony.
Sizaqhubeka silandela isisekelo sombuso njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo. Intuthuko kwezenotho ingaba khona kuphela nxa singakwenza lokhu. Udlakela olwaba khona ngemva kokhetho yinto esilusizi ngayo. Ikhomishini ephenya lolu daba isiqalisile umsebenzi walo.
Umongameli Mnangagwa ukhulume okwakuqala emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly lokho wathatha intambo zombuso ngemva kokukhethwa ukubusa eleZimbabwe. Amazwi akhe amukelwe ngemibono ehlukeneyo abanye besithi yikukhuluma nje kungela okubambekayo azakwenza. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa ungene umhlangano we-United Nations General Assembly lapho akhulume khona okwakuqala njengomongameli welizwe leZimbabwe. Kunkulumo yakhe lapha uphathe kakhulu ukuqeda ubuyanga lendlala emazweni asathuthukayo lokuqeda ukubandlululwa kwamazwe ngamanye. Inkulumo yakhe iveze ukuthi yena uzibona ngempela enguye umongameli njalo ukuvunyelwa kwakhe ukukhuluma kutsho ukuthi amazwe omhlaba lawo asemamukele. Lokhu akunjalo phakathi eZimbabwe lapho abantu bechiyana ngembono abanye beveza ukungamethembi ekwenzeni lekukhulumeni kwakhe. Kulabanye abathi akanikwe isikhathi lokuthi afeze akuthembisayo bese kusiba labanye abamsekelayo bemthemba ukuthi uzakwenza konke akuthembisayo ikakhulu abebandla lakhe leZANU-PF. Unkosikazi Maureen Mthethwa uthi abantu beZimbabwe vele bakhathele ngohulumende lo ngoba kuvele abantu abaphansi yibo abadubekayo.
Ikhoshini yobulele regardless ukuthi umbali ongenileyo ikhoshini yabakorati kusathima njani ukuthi bafanonto tebelitu kutho ngasikhuluma nje wajesu yikukhuluma nje ukuthi ispain ngoba at the end of the day thina on the grassroots wathi one wasafaring and noma singabamba nasenzeni ezilungu isystem into embena lalezeli khona ingaphutshwana maye asikuqalisi singama-non-starters in life we can sidayise sibambile ngoba khumbulani ukuthi umnotho wethu usukela ngapha uvela ngapha esilakho konke but kuthatha those few bethatha be-externalize imali yonke ama-diamonds bakhopha bahambisa phandle where are they.
Umnumzana Morris Nkala uthi akulalutho olutsha olukhulunywa ngumnangagwa njalo konke lokhu akukhulumayo ngamazwi kaloyo amsusayo esikhundleni umnumzana Robert Mugabe.
Sikubona lapha ukuthi Mnangagwa ngathi udlala irekhodi endala. Lokhu yinto evele yakhulunywa ngumongameli uMugabe onguye owayephambi kwakhe kudala. Konke akukhulumayo lapha izinto vele uzwakala njengalo owakhe amkhupha ezikhundleni. Ngakho-ke singathi akulalutho olutsha olukhulumayo.
Esekela kulokhu umnumzana Derek Dube uthi kunzima ukukhuluma ngomuntu onjengomnangagwa ngoba lokhe kulalabo abalokhu bephikisa umbuso wakhe.
Yazi ku-tricky nxa sikhuluma ngomuntu njengomnangagwa, so because we have to look at ukuthi i-power uyithole ngaluphi uhlobo. Ukuthi ama-elections kwaba nokuqilibezela ukuthize ekho kwagcina kusiya emthethwandaba. So kimi kunzima ukuthi ngitsho ukuthi uqinise kangakanani ngalokhu akuthembisayo ngoba indoda yangikhona yawalolonga sibili amagama nxa ikhuluma ungakholwa ukuthi hhayi ngempela sesiqonda eKhenani. Uneqinisile akutshoyo kutsho ukuthi siye eKhenani.
Laloba kunjalo, abanye abantu bathi umongameli Mnangagwa bayamncoma kakhulu ngamanyathelo asewathethe ekuzameni ukuvula amakampani. Omunye walabo unkosikazi Sikhathele Nxumalo.
Nanthanda ukubonga umongameli wethu oyelizwe upresident Emerson Mnangagwa ngohlelo lwakhe lolu alwenzayo across the country ukuvakasha konke akwenzayo lamakhampani ukuvulwa kwama company maningi amakhampani akade seyivalile ngakhangela nje inhlelo zakhe azibekileyo is on track nje konke akwenzayo ukuvula amakhampani zokho akwenzayo sikhangelele kakhulu endabeni eyokulima liyakwazi ilizwe leZimbabwe ilizwe lokulima lingakhangela indaba ezinjengabo command agriculture he has done a very good job in that.
Ngwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uMnangagwa usaselomango omkhulu wokuhamba ngemva kokhetho ngoba njalo kulalabo abalokhe besaphikisa umbuso wakhe lempumela yokhetho. Iningi labantu lithe lona alibone kuyindawo yakhe ukukhuluma ngokuqeda ubuyanga lendlala, yena echiya abantu besifa ngendlala kanye lemikhuhlane engazange enze lutho olukhanyayo. Uzulu ubuye wakhala ngokuthi umongameli Mnangagwa waqala ngokuletha amacebo ensuku ezilikhulu, kodwa lokho akuzange kuphume kuhle ngoba akula abakubonayo kwaze kwafika kwadlula ukhetho. Ukuvulela amazwe ukuthi azosebenzisana leZimbabwe kulakho ukufaka ilizwe ebuzimeni selisehlulwa yizikwelete. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Abomsakazo we-VOA bemanyene labe-Media Center baqoqe umhlangano wokuxoxisana lokuhlaziya inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abangenele umhlangano owenzelwe Media Center abagoqela intatheli izindaba leziphatha amandla zenhlanganiso ezisebenzisana loZulu baveze ukuba lanxa indlela Mnangagwa aziphathe ngayo kulo mhlangano yehlukile kweyowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe, akukho okutsha akukhulumileyo. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Leaders for Africa Network, umnumzana Richard Runyararo Mahomva oyingcwethi kwezombusazwe njalo ngomunye wabangenele umhlangano.
Umbiko omuhle wethulwe ngumongameli kwezeekonomi kungokufeza obala ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe ase-Afrika esebenze ukuthi enelise ukufinyelela kulapho ezinye izizwe ezafinyelela khona. Yikho ke sikubonayo ukuthi ekwethuleni kwakhe lo mbiko utshengisela ukuba lomehluko okuba ngundoda ophetheyo ngendlela enanzelela ukuthi umhlaba kawungeke waqhubeka ubanjelelwe ngemuva ngokwayenzakala kudala, kodwa kufuze kube le ngqubela phambili eyenza ukuthi izizwe zonke zithuthuke.
Umnumzana Nkosinathi DVD ngenye yentatheli izindaba engenele umhlangano okhala ngenkokheli kahulumende engazinikelanga ukukhuluma iqiniso kuzizalwane zayo, ikhetha ukwenze njalo kwabemzini.
Ngabe selizweni asizwe iqiniso ngoba sebesibala konke okubhalwa ngi-state media beselukuthi okuhloko nje kwenzakala. Ngabe bephume ngale sokubuzwa imibuzo sibilezwayo, yikho bona khona ukuthi sisasekhathala. Esikwazi ukuthi Zimbabwe is open for business, kuhle lakuthi sibe open for business. Ngiyananzelela ukuthi ama-journalists asebenza lapha athwala nzima ukuthi bebabuze imibuzo engasincedisa ukuthi na kulalaba abangancedisana lohulumeni ukuthi ilizwe lithuthuke lisiya phambili bencedise njani. But nxa sesiyabuza sokuphuma khona beku-CNN labo-Bloomberg.
Obona ngezokuqhutshwa kwehlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube uthi lanxa kuyinkulumo enhle kakhulu Mnangagwa ayethule e-UN, abaningi bazibuza ukuthi lokho obekumunyethwe kiyo kuzolandelwa nalo bahatshi.
Njengokuthi eyenza ama-reforms, ama-political reforms, ngoba ukuthi ukhetho leyo luluze lube lungamanga kuhle ikuthi bekungela ama-electoral reforms akwanileyo enelisa ukuthi odliweyo avume ukuthi ngidliwe. So sihlephe sihlezi khona sithi sikhangele ukuthi uzakukwanisa yini akwenze khonoko, uzakukwanisa yini ukuthi i-constitution lokho kumele ayilungise kulungiswe. Sikhuluma nje kule zinto ezemedia reforms, i-ZBC kumele ibe i-public broadcast kodwa ikhanya kuyi-state broadcast.
Ingcwethi yecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa utshelela umhlangano ukuba akukho okutsha okumangalisayo okukhulunywe nguMnangagwa okungazange kwathintwa nguMgabe.
Kuyokumele ebe le program kumbeni eyalapha phakathi kwelizwe eyethu thina esabe siyisungule siyithi sesiyithengisa kwabanye ukuthi madoda thina sizenza kanje, sizadinga amadayimene wethu sisebenzisa ingodo zezihlahla, asikabi lemtshina. Ma selibuya nalile mtshina kumele sibambane ngalezi ndlela, mali ngama-investors, mali izofaka imali. Ngiswele kakhulu indaba yokuthi uxolise kakhulu ngokudutyulwa okwenziwa abantu lezani insuku. Lokhu kwakumele kwenziwa ekhonapha elizweni. Abantu akade batshela ngakho engxenye iningi labo kabavele kabakwazi ukuthi kulabantu abadutshulwayo abantu abafelwayo amaZimbabwe enzabakhona apha amaZimbabwe yibo okade bekumele belalele khonoko.
Iningi labangenela umhlangano bavumelele ukuba kumele uZulu aguqule kundlela akhangela ngayo indaba zelizwe, akhangele ngelihlo lokuba uyisizalwane seZimbabwe hathi ngoba ungowaliphi ibandla lezombusazwe njengalokho osekukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ukuhlaziya lolu daba lwamazwi kamongameli Mnangagwa e-United Nations General Assembly, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Maxaphulana, yena othi amazwi kaMnangagwa abezifananela lamazwi ayevame ukwethulwa ngumnumzana Robert Mugabe emhlanganweni ofanayo.
Engakutsho baba ukuthi olunengi olwa lapha ekhaya la kwamanye amazwe obolucabanga ukuthi lo baba uzavula ikhasi elitsha aguqukisa izinto luzaba lokudana, ngoba kuyakhanya ukuthi lo baba akasozavula ikhasi elitsha kula mehluko ozawenza ilizwe losapho lwalo lokho elikhona phana lapho umgabe alutshiya khona. Umehluko kawukho, udweshu phakathi kwesizwe seZimbabwe lamazwe omhlaba luyaqhubeka, ngoba uyayibona inkulumo yakhe ukuthi lokhu emi lapho umgaba emi khona, engabe ekhuluma ngezwe elipholileyo, engaklabalali, engathuki njengalokhu okwakusenziwa ngubaba omgabe. Kodwa inkulumo yabo lo mlayezo yabo phakathi kwenkulumo uyafana. Esingakutsho singathi laba abaphuza utshwala kule castle laga kube le castle light, kodwa okusalayo yikhaseli. Ubaba uMnangagwa lokho kungumgabe nje ilizwe sozalisuse lapho umgqabalitshiya khona siminga enyawo ezimbili endaweni eyodwa lapho esasala khona.
Uthe njalo eZimbabwe sokulombuso okhululekileyo wathembisa ukubana uhulumende wakhe uzaqhubeka ewahlonipha amalungelo oluntu njalo esilandela isisekelo sombuso. Uthini ngalokho?
Hayi lizaba, ngabe umbuso woluningi usukhona, ngabe abantu labana abadutshulwayo eHarare betshengisela ngokusulukhetshwa kwabadutshulwanga, ngabe umbuso woluningi usukhona, ngabe iningi lezizalwane zeZimbabwe ezashonelwa izihlobo ngo-2008 ngokhetho, ngabe ziyitholile ijustice, ngabe ziwutholile umehluko, ngabe izizalwane zeZimbabwe ezemathebelelendi ezilezihlobo zazo ezilabazali bazo labantu abazo abagcitshele eBhalakwe lakwamanye amangcwaba ayimfihlo akhona kwele mathebelelendi, ngabe sebembonile ubaba uMnangagwa ethumela abantu esithi kukhulunyiswane kulungise indaba yokuhlukunyezwa lokubulawa kwabantu. Nxa kungenziwanga lokho, umbuso kahle nombuso weningi uyabungekho kuleliyana ilizwe lokho esiselizweni likaMgabe.
Uqhubeke ehlabela ingoma yakhe yokuthi eZimbabwe livulekile kulabo abangathandi ukuzevula amabhizimusi. Ubona enelisile yini ukubasuthisa abakwamanye amazwe lapha ukuthi babuye eZimbabwe bazetshala izimali zabo?
Ongathi sesiyinhlekisi emhlabeni, ngoba uzathi likhululekile leZimbabwe livulekile ukuthi abe business benze business. Wona amaZimbabwe ngokwake engakhululekanga ehlokoma esilwa xokozela bekhala ngokhetho olutshontshiweyo, bekhala ngezihlobo ezabulawayo. Labona abamazwe labo abatshela khonokho babheke eceleni babambe izihlathi bazibuza ukuthi kathi ngumuntu ophuphayo, ngumuntu okhuluma esenzani.
Aloke ngumnumzana Dini Zulu Maxaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlaziya amazwi ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Inkokheli yabesifazana kwele South Sudan ikhuthaza umongameli Salva Kiir ukuthi abe lesilinganiso sokungamashumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% sezikhundla zobukhokheli kuhulumende kwabesifazana. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Mthamisa uthi isikhundla somkhokheli webandla eliphikisayo esifuna ukusungulwa nguhulumende kasifuni. Lesi sikhundla sizadalwa kulandela eseBhilitane lapho umkhokheli webandla eliphikisayo abhadalwa khona iholo ngenyanga, akhelwe lendlu, athole inzuzo njengomuntu nje ozisebenzela kuhulumende. Lolu daba soluthiye abasekeli bebandla le-MDC bethiyene ingqondo, abanye besithi lesi sikhundla silungile kodwa abanye besithi leli liqhinga nje lokuginya ibandla labo njengokwenziwa ibandla le-PF Zabu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe uMnumzana Mqondisi Moyo. Ngiyabala njalo sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo endawonye lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo.
Okokuqala vele esikubonayo sonke siwaziyo ukuthi it's not within the constitution, and the constitution esayenzayo siyibiza ngokuthi yi-constitution yabantu, it's a people driven constitution. But safaka savumelana njengabantu ukuthi sifuna iParliament yethu ingene abantu abanje, kuhlale abantu abanje. Baya bangezelela eyabomama okwakungekho within ama-constitutions afakwa ngabantu. Well, kwakunoble lokhana kwazisise ngoba omama bayicomplainti balutshwane. Bakathesa ukuthi lo umuntu sokumele azefakwa angene la abe eParliament. Ayisikho kwakhulunywa ngabantu, that into yokuqala eqakathekile. I-constitution science laye abantu abazange bakucabange khonoko, abazange bakufisa. Okwesibili, ama-opposition leaders ethu akhompitha befuna ukulida i-state. Bafuna ukukhokhela i-state not ukuya eParliament. Akufanani le-Britain, akufanani le-South Africa. Okuhamba nge-proportional representation. Yikho ama-leaders amanye ama-opposition etholakala ekhona e-parliament because bangene nge-proportional representation. But laba bangena ngokuthi abantu bazikhethele ukuthi sifuna ubani lo bani lo bani lo bani.
Ye, Mnumzana Moyo, wena ubona njani udaba lo?
Ngiyabonga kakhulu. Okuningi sekuthintile ubaba ufuzwayo ukuthi okokuqala into leyi kayikho ku-constitution. Ngizabuyela emuva kancane ngithi mina ama-arrangements wonke ayenziweyo elizweni leZimbabwe kusukisela ku-Lancaster House Agreement kubuya ku-1987 Nitter Code, so kufa abantu bakithi ngombhuqazwe, kubuya ku-2008 ku-Government of National Unity, kubuya ku-17 November last year uMnangagwa engena ngekhuu, kuzofika kathesi ekhethweni lona leli osoluzozala ukuthi kuthiwe kuzaba lo leader we-opposition eParliament. Ngama-arrangements engathi mina ngesilungu abuya by default, not because kuzonceda an ordinary person on the street, but kuzonceda kuphela bona labo okuyabe kuthiwa yibo abazathola khona lokho kumele kwenzakale ngalesi sikhathi. And njalo siyakwazi ukuthi nxa kuthiwa kuzaba lo leader we-opposition eParliament, umuntu okukhulunywa ngaye kathe sivele nguNelson Chamisa, mhlawumbe onguye okhale kakhulu ngokuthi urojiwe ku-presidential election. Engicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzama ukumthulisa ukuthi kufanele umntwana omkatsileyo umkatsela ukungezwa, wasubonta umntana amseqhubekele lokho ekhala, ubusumthulisa ngesiwithi kunguwo ovele wamenza futhi ukuthi ekhale. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi i-arrangement leyi njengoba ethilo okafuzwayo aso arrangement enziwe ngoba kulento ezabenefit abantu. I-arrangement eyenzelwe nje ukuthulisa abanye abantu ibasayilense, kudivethe i-attention yalokhu okuyikho kumqoka. Uzananzela futhi uMnangagwa uzama ukudinga usekelo lwamazwe omhlaba, ikakhulu ama-western countries.
Mnumzana Fuzwayo, njengokutsho kukaMnumzana Charamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, ukubona njani nxa kuyukuthi kungalungiswa kathesi, kungalungiselwa okwakathesi kodwa amalangaza?
Hayi, uCharamba dumo ngoba ubona ngani nxa ikhuluma lathi ukhuluma labantwana abazelizwe ngamanga obvious wona lawe siwabonayo sonke banga sizwayo wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzelwani wonke kuyatsatsa ukuthi no lokhu kwenzela ukuthulisa uthamisa kuphela ayikho enye into afuna ukukhuluma ngayo and we know ukuthi kusasa ku 2023 izinto zingajinja kuyaphela kuyinto khona lo akula difference le position ka prime minister la leya create lo Morgan Tsvangirai at time so ukuthathi yena into enzela ukuthi le permanent arrangement ahaya kula qiniso elinjalo kumbe ucabanga ukuthi izani izadliwa ngo 2023 bese siba yibo abayi opposition enkulu bese bethifaka umuntu wabo phakathi but still hayi angadlali ngengqondo ukuthi we know ukuthi khona lokhu kwenzelweni hayi still iqiniso lela likhulumayo
mnumzana moyo amabandla amanye amela thathe nyathelo bani ukuze udaba lolu lungakhanywa ngani kulungiselwa yena uChamisa kuphela
udaba lolu luyahlupha baba Gandhi ngoba okokuqala vele ama opposition ikakhulu lapha eZimbabwe kungani kuzaba nzima ukuthi kube lento esingathi izayenziwa isenzele ukuthi labazabuya ngelinanga bathole ukuthiwa kulomthetho olandelwayo ngoba okokuqala kuzananzela ukuthi ama-opposition amaningi nala akade ekhona ngobela contest layer ama-elections ngabantu abake basebenza ndawonye ikakhulu abantu abaningi basuke babhazukana beku-MDC ngokunjalo engikucabangayo ukuthi uhulumende wezanu PF uyakwazi ukuthi kaningi abantu beZimbabwe babuseka lula nge-divide and rule not ukuthi ngesisekelo sokuthi kuzobenefit abantu abathize so ngokunjalo ngicabanga ukuthi akulanto enkulu ezatshintsha uthilo ufuzwayo futhi ukuthi yi-same arrangement efana leyayenzelwa uTsvangirai nge-GNU government.
Lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa indawonye lengcwethe ecumungula izombusazwe umnumzana abekezela amaduma afuzwayo. Umhlangano wenhlanganiso yabo somabhizimusi bamankampani omkhulu we-Confederation of Zimbabwe Industries 2018 Annual Congress and International Investment Forum oqale izolo edolobheni lakoBulawayo uqhubekele phambili lamhlanje. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu obekumhlangano lo.
Namhlanje osomabhizimusi bakuleli lamanye amazwe kunye nabatshali bemali bangene kulanga lesibili lomhlangano wabo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka bejonye ukuvuselela umnotho welizwe ngokutshala imitshina emitsha kumankampani kunye lemali. Owayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Serete Khama ukhuthaze amankampani ukuba ahlukane le misebenzi yenkohlakalo ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe.
The first thing was to at least to come up with a statement.
Ubugelegwele akumelanga nibuvumele thina elizweni lethu asibuvumele hlanganisa lenhlanganiso ezihlola amazwe ngobugwelegwele asikho lapho njalo ezweni lethu silenhlanganiso ezivikela ubugwelegwele njalo azikhethi ukuthi ngubani ophatheka kibo uyabotshwa kulo mvikelayo ngakho lani zamani ukuvikela ukuze livuselele ezomnotho elizwe lethu.
Umqondiswe enkampani United Refineries umnumzana Busisa Moyo uvumelane lokhama ethi ngempela obugwelegwele sebubulele umnotho welizwe.
Ubugwelegwele sibili kumele buphele ngoba into yonke esiyenzayo iphelela khonapho endaweni yokuqilibezela lokwenza izinto ezingaqondalanga ezingaqondanga ubugwelegwele bona lobo kumele buphele sibili sivumelana lakho ngoba izimbabwe kayiso zithuthuke nxa singa ithayanga ekhanda inyoka le esiqeda amanga. Umi kuhle kakhulu umhlangano omkhulu njengoba libona kusiya iminyaka ngeminyaka silokhu siqhela sisiya phambili sesiwutshintshile kayiso Congress kuphela sokule investment conference eceleni sibona ama-investors amanye amabhizinisi avela eJapan avela e-India le ndawo ezijiyeneyo sithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi iminyaka elandelayo kuzaba yi-conference enkulu kulale lalapho esihlangana khona kuzamele sikhangele indawo ebanzi.
Siyabonga Anastasia Ndlovu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko. UZulu weZimbabwe wamukele amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awayethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo ngembono ehlukeneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.